isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 31 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ye abantu bawuzwile umbike, bazwile izithembiso. Izithembiso kakhulu sekumele kathesani bekhalele sikuze ku 2019 eqalisa babone ukuthi kuzohamba kuhle. Ngabe kuhamba kuhle yini uhulumeni?
Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhuthaza ukuthi uZulu kumele amanyane akhangele okokulungisisa umnotho welizwe njengoba ukhetho solwadlula.
Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani khona lapha etown, khona lapha esizuza khona imali elokitshini akulala mali. Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani manje town lapha asuki ngoba imali yonke ikhona lapha.
Kuqhamuke ingxabangxoza edolobheni leHarare lamhla lapho amapholisa kamansipala ebambisana lawe-ZRP adibane labaphila ngokuthengisa asebegcwele yonke indawo kuleli dolobho. Uhlangothi lwesibhedlela sempilo Central Hospital olubona ngokubelethisa kwabomama abazithweleyo oluvele lubhekane lodubo lokusilela kwabodokotela solubanjwe ngamandla ngokukhalala umsebenzi kwabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhuthaza ukuthi uZulu kumele amanyane akhangele okokulungisisa umnotho welizwe njengoba ukhetho solwadlula. Embikweni wakhe wokuhlangabeza umnyaka omutsha, uMnangagwa yena okukhefu uthi kulezibonelo ezikhomba ukuthi umnotho welizwe uzathuthuka ngomnyaka ozayo. Uthi njalo umnyaka lo esiwugqibayo ubunzima kakhulu, kodwa ngokubekezela kwabantu ilizwe lenelisile ukuqhubeka lisenza imizamo etshiyeneyo yokuthuthukisa ilizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gando weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnumzana Mithuseli Moyo.
Ye abantu bawuzwile umbike, bazwile izithembiso. Izithembiso kakhulu sekumele kathesani bekhalele sikuze ku 2019 eqalisa babone ukuthi kuzohamba kuhle. Ngabe kuhamba kuhle yini uhulumeni? Yezwa kuthiwa imali ke ekuthathwa yi-government i-revenue isisibaningi okwedlula ade bebeyicabangela bebebebhajethi. Kodwa ngaphandle kokuthi kulungiswe into zonke ezikhona ezihluphayo, ukuswelakala kwemali, into yamabhondi, into yokuswelakala kwezinto ezitolo, kuzamele acheche enze masinya sibili aphakamise inyawo upresident kwenzela ukuthi ngo 2019 abantu bakubone lokhu akuthembisayo.
Ye manje nxa ukhangele wena ubona ungani uzazifeza na lezi zifiso alazo ngomnyaka ozayo, okokuthi ubona ungani kuzagcina sekunjani?
Kunzima ukuthi umtetiye kumbe hhayi, kodwa ngosokwenzakele abantu bani bebelahlekelwa lithemba. Kodwa njalo nxa ukhangela ezinye izinto ezisetshenziswayo ukukhangela ukuthi i-economy isebenza njani iyangathi, kukhona okunye abangakuqamba kona bethi ayikhangelani mbonile lamusha sebesenelisa ukuqhatha amatisha, sebesenelisa ukuthi baqhathe abantu abatsha kuhulumende ukuthi ukuthi into ziyanikilika phezulu khona ngale. Kodwa kumele phela kukhanye kuvuleka imisebenzi, kuvuleka amathuba kuzulu wonke. Kunzima ukuthemba singaboni impawu kumbe izitshengiselo zokuthi kuzahamba.
Kanti vele ukukhanya kumgwenxa uhulumende lowo kuyini azayehluleke lokuthenga nje amafutha okuphathisa abantu ayizimoto?
Bathi bona ukuswelakala kwe-foreign currency. Kodwa ungakunanzelela mina ngokubona kwami kubona ukuthi bazama ukwenza into eziningi ngesikhathi sinye. Njenga umgaba sesekhona ungakunanzelela amafutha ade siba khona. Futhi wayokunanzelela ukuthi imali yayikhona elizweni ngaleso sikhathi ivele ifenela lokhu ingeneli lokhu. Laba asebekhona balengqondo yokuthi hayi singasebenzi ukuthi sithathe imali singenamafutha sihambe kuphela ngezimoto hayi.
Lo ngumnumzana Mithuseli Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Ukuqhamuka ingxabangxoza edolobheni laseHarare lamhlanje lapho amapholisa kamunicipala ebambisana lawe ZRP adibane labaphila ngokuthengisa asebegcwele yonke indawo kuleli dolobho kulandela ukususa kwabo kunyanga ezithile ezedluleyo lapho kuze kuqhamuke umkhuhlane wesifudo secholera. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Sekujayelekile ukubona amapholisa ehlasela laba abaphila ngokuthengisa abasebenzela enzikini yedolobho okungekho emthethweni, kodwa namhlanje babonakale belisana namapolisa okubangela ukuxokozela okuthile emkambo eCopacabana. Loba ikhansili-ke yasungula indawo zokuthengisela kunyanga ezedluleyo emaphethelweni edolobheni leHarare, ikhansili ibikwa ingasavumeli ukuthi lezo ndawo zithengiselwe osokwenza abathengisayo babuyele edolobheni. Unkosikazi Dorothy Masuku ongomunye wabaphila ngokuthengisa uthi akasoze ayethengisa phandle kwedolobho ngoba indawo zakhona zingelabantu.
Angikwazi ukuthi bafuna sile njani khona lapha etown, khona lapha esuza khona imali elokitshini akulala mali. Angikwazi ukuthi bafuna sile njani manje town lapha asuki ngoba imali yonke ikhona lapha.
Unkosikazi Nyoni olahlekelwe yimpahla eningi ngemva kwengxabangxoza yanamhlanje uthe ukuthengisa akusikufuna kwakhe, kodwa akula enye indlela yokuziphilisa angayenza ngoba akula msebenzi elizweni. Kunje uthi akasela themba lokuthola umsebenzi awufundela ekolishini ye-university, ngakho usephila ngokuthengisa edolobheni ukuze enelise ukondla abantu abakhe.
Amapholisa lokhu abakwenza kwi-Stronje Street, sinadinga imali zabantwana eze-school fees for next year kuze sithole imisebenzi e-right, beze bevula ama-industry, beze thina silama-degrees lama-CV but siyaswela umsebenzi eZimbabwe.
Kodwa ezinye izakhamizi zeHarare zikhanya zisekela okwenziwa ngamapholisa, zisithi abathengisayo kumele bahloniphe imithetho yekhansili ngoba lobu buhlongandlele bugcina kusenza ukuhlaselana kwabo namapholisa kube ingozi kuZulu oyabe ezihambela edolobheni njalo kudala ingcekeza ndawana yonke. Umnumzana Themba Magagula esakhamuzi seHarare uthe kufanele kube lokukhulumisana phakathi kwabamele abathengisayo nabekhansili ukuze kube lokuthula edolobheni ngoba isehlakalo esinjengesanamhlanje siyingozi kuZulu.
Hayi, avele yabona indaba yamapholisa le lamavenda vele yasuka ngoba kathesi seze singasakwanise ukuhamba etown thina abanye singenindawo endabeni yangibona but zokunzimisana kathesi begijimisana etown vele abacenda betshaya lamasivilian angakwazi lutho. Ordinary people abangakwazi lutho. So vele last thing solution ukuthi vele badingele indawo yabo yokuyathengisela amavenda esuke etown, bebadingela indawo yabo behambe bethengisela khona ngayo kulokuthi bebegcwele itown yonke leyo.
Umnumzana Mongameli Moyo uthe ikhansili ile mthetho ebona ngokulondoloza ukuhlanzeka edolobheni okufanele ilandelwe, kodwa leyo mthetho yephulwa ngabezombusazwe ngesikhathi bekhankasela ukhetho. Uqhubeke ethi kwesinye isikhathi ibandla le-ZANU-PF lalinika abasekeli balo indawo zokuthengisela edolobheni lingavumelananga nekhansili eyiyo elomlando wokwabela lezo ndawo. Umfoka Moyo uthe lokhu kwenza wonke umuntu ayedengisa endaweni eziphandle kwedolobha abuye azothengisela edolobheni.
Akathesi abantu bagijimisana ethawuni isiphithiphithi nje, kodwa singakhayela ukuthi ngubani owaqalisa ngalo lolu dubo. Siyabona ukuthi kwalaba abazombusazwe nxa bekhankasela ukhetho bakwanisa utshela abantu yonke into abavuka befuna ukuthi bayizwe, betshela abantu ukuthi bebuye bazothengisela esitaladeni ngoba akula muntu ongasuka endlini yakhe sibili ezothi nizothengisela esitaladeni. Kodwa into iyaqasa ukuvunyelwa yilaba abepolitics ikakhulu singakhayela iZANU-PF ngamalanga kusalabo Grace Mgabe wayekhuluma sibili ethi amapholisa akayekele abantu bezithengisele. So lolu dubo yilo solusikhathaza namhlanje. Into leyo kumele iqale ukuhlubungulwa phezulu khona ngale kuzembusazwe bese kuyehla phansi ngoba kungasilokhu siyabona ukuthi akupheli ngoba laba abantu ababe bezothengisa etown laba abanye bangikhona batshela yibona laba abepolitics ukuthi hambani kuyelanini khona ngale.
Izehlakalo zokulwisana kwamapholisa labathengisayo ziqhubeka zisizakala eHarare okwenza iningi labazama ukuziphilisa ngokuthengisa balahlekelwe impahla eningi. Inhlanganiso ezimele abaphila ngokuthengisa ezifana nabo-National Vendors Union of Zimbabwe ziqhubeka zikhankasela amalungelo abo, zifuna ikhansili isungule indawo ezihlanzekileyo njalo ezilentengo ephansi ukuthi amalunga azenelise ukusebenza ekhululekile. Ngasenelisa ngokukhuluma lesikhulumeli samapholisa unkosikazi Terry Charamba ngoba ucingo lwakhe belusala kungena. Ucingo lwesikhulumeli sekansili umnumzana Michael Chidembe lalo lwehlule. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Imizi egcina intandane kanye lezinye inhlanganiso eziphathisa abaswelayo banikezwe izipho ezigoqela ukudla, impahla lokunye okuhlukeneyo iCouncil yakoBulawayo phansi kohlelo lukaMeya wakoBulawayo olwe Christmas Cheer Fund. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenziwa minyaka yonke ngesikhathi sekhefu leKhisimusi ukuze abantu abadubekileyo labo benelise ukujabula ngesikhathi sekhefu leli. Lonyaka banikezwe izipho ezibiza inkulungwane phose ezingamachumi amane zamadola, i-37,600, zisabelwa abantu abazinkulungwane ezinye lengxenye, 4,500. Umeya wakoBulawayo, uKhansila Solomon Mguni, uthe lolu sizo bakhangelele ukuthi lwengezeleleke. Ubonge umphakathi oyenelise ukwelula izandla ephathisa.
Besi distributor impahla edonethiweyo ngabantu bakoBulawayo, amakhampani akoBulawayo, abahlali bakoBulawayo ukuncedisa the underprivileged esigabeni sakoBulawayo. Nathi bunch sathola sasile target ye 50,000 US dollars, lingathi le mali lempahla esakutholayo kwakuwethi 33,000, kodwa sigcine sifika ku 37,000. Ingathi impahla ama-bridges la konke impahla le mali esithe sakuthola iko esi distributor namhlanje. So singathi kube lokusilela kancane, kodwa ngibona ngani siyenze kangcono kulinganiswa neminyaka edluleyo. Sikhangela ukuthi njengoba singakavali asivalanga, ama-donations kaqhubeke ukuya.
Obemele inhlanganiso yentembeni Old People's Home, unkosikazi Jessica Matarima, enye yenhlanganiso ezithole usizo, uthi bajabule kakhulu ngezipho lezi.
Siyajabula namhlanje kakhulu ukuthola i-donation le evela kubaba wethu Meya. I-donation le izasisiza kakhulu ekugcineni kokhulu labogogo. Siyabonga.
Unkosikazi Stanile Chabalala, obemele inhlanganiso yokuphumuleni Old People's Home, uthi labo bajabule ngalolu sizo ethi luzaphathisa ekugcineni ogogo labokhulu ababagcinileyo.
Sigcina abantu abadala abalama 65 years and above, usually bayagula, abanye ama-severe stroke, abanye ama-diabetes nama-senile dementia. And then usizo lolo sele siluthole njengakhona pha luyasincedisa kakhulu isikhathi, i-special khathi esisile problem yale ukuthi izitolo izinto ziyadura, abadala babefuna ukudla almost all the times. And then lokho lisukutholayo kwasinceda. And then kwesi sikhathi asithole nje from ema-churches olunye uncedo nje babuye besinika. Mina ngiyake ngunesi-8 kwakhona sigcina abantu.
Ikhisimusi yalo nyaka ibe buhlungu kakhulu ebantwini bonke elizweni jikelele ngenxa yokusilela kokunye ukudla lempahla ezitolo, ukusilela kwemali emabhanga, ukusilela kwamafutha ezimota kanye lokuqonga kwentengo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, ithi izaqhuba imihlangano lezisebenzi kunsukwana ezilandelayo eyokulungiselela ukuthi zikhalale umsebenzi ngasikhathi sinye ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele izikhalazo zazo. Lokhu kulandela inkuthazo evela kunhlanganiso yababalisi bemaphandleni RTUZ, yona ethi kufanele izisebenzi zonke zihlanganise amakhanda zitshengisele. Zisola umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthole Ncube ngeviki ezayo ukuthi uyehluleka ukulungisa udaba lwezemali. odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende baphakathi kokukhalala umsebenzi. Njalo ezinye inhlanganiso zababalisi zithi aziyukuya ezikolo lapho zivulwa nxa uhulumende engakhuphulanga iholo lazo. Esinye sezikhalazo zezisebenzi ngesokuthi uhulumende abaholise ngedola leMelika. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lo mnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU.
Siyabe vele sikhuluma nje esesikutsheliwe yilaba ke esibakhokhelayo kube esingathi ababumba leli bandla. Basebesitshelile ke ukuthi bafunani, singakubeka njani ke kuZulu kumbe kungaba kuhulumende kumbe kubaqhatshi. Sizama ukukhoordinator ke izisebenzi zonke phakathi kwelizwe okugoqela ke amakeleke ama-students awe informal economy. Sibona ke kuyimandate yethu njengeZCTU ukuthi sikhokhele. So siphakathi kwenkulumo ke labo abatshiyeneyo kuyibo ke izisebenzi zeCTU ezithi senze khonoko.
Nxa lingakwenza lokhu kungaba nini?
Besingakaze siphethe inkulumo. Besikhangela ukuthi njengoba sisaphakathi koduko singaze sathatha ke isikhathi eside besibanga eside lokho esikukhuluma nje. Sikhangele ukuthi kube into engani iba effective. Abaningi basese kuholiday kumbe singathi ekuqaleni kaJanuwari. Ekuqaleni kaJanuwari sibona ukuthi abaningi bethu babengakaphenduki emsebenzini.
Sike samuzwa uhulumende sithi iningi lezisebenzi alikhandi imali yakwamanye amazwe, ngakho lifuna uhulumende ayithathe ngaphi njengoba layo engelayo.
Kanti ngesikhathi uhulumende esithi uzathekisa ke abantu ngemali yangaphandle yelizwe, uzathi nxa eseyitholile ke leyo mali ayisebenziseni lani. Sibona ngathiwa yikukhuluma kobuntwana. Uhulumende weZimbabwe uke wabhadala ke izisebenzi zakhe ngemali yangaphandle kwelizwe. Wayeyikhande ngaphi ngaleso sikhathi? Ama-services achajiwayo nguhulumende achajiwa nge-forex. So kithi nje sibone ngani yize okuthiwo nguhulumende uthatha ngomunwe nje.
Lo mnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU sixoxelaye esetsholotsho. Ku-Live Talk namuhla sinika lina abalaleli bethu ithuba lokutsho elikukhangelele ngomnyaka ozayo ka-2019 lokubingelela izihlobo labangane. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uhlangothi lwesibhedlela seMpilo Central Hospital olubona ngokobelethiswa kwabesifazane abazithweleyo oluvele lubhekane lodubo lokusilela kwabodokotela solubanjwe ngamandla ngokukhalala umsebenzi wawo. U-Anastasia Ndlovu sethulela okuningi ngalolu daba.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi ezibhedlela zikahulumende osekutshiye impilo zabaningi zisengozini. U-acting clinical officer esibhedlela seMpilo Central Hospital udokotela Xolani Ndlovu uthi isimo asimanga kahle kodwa benza konke okusemandleni akhe ekwelapheni abantu kanye lokubelethisa omama.
Esibhedlela sabomama ababelethayo i-strike lesi esiyenzakalayo siyas affecta ofana lezinye izindawo esibhedlela, kodwa sihlanganisile odokotela ukuthi kungabi lesikhathi lapho i-maternity eyabingela dokotela okhangela omama ababelethayo. Hayi, inhlupho eziningi izo zonezo ezokuthi odokotela balutshwana ukuthi bebone omama ababelethayo bese kuhlangana lokuthi inani labo mama ababelethayo linenge ngenxa yokuthi ama services ematernity empilo a free umuntu akabhadali lutho kukanti ema clinic bayabhadala so sekusenza ukuthi abantu abanengi kulokuthi beqale be clinic bese be refer empilo uma kule problem sebecho bebuya straight empilo even kungama normal deliveries okwakhathesi esibhedlela siyamukela kakhulu abantu abayebe refeyiwe bevela kwezinye izibhedlela kumbe bevela emakliniki kumbe abantu abasithi balama critical injuries kumbe ama critical conditions abadinga ukubonwa ngudokotela ngokuphangisa labo ababe buya bengekho benga refeywanga njalo bengela critical condition bayacelwa ukuthi bebuyele emakliniki yekule ngozi eyenzakeleyo e-cement siding duze le McDonald Bricks lapho kuwe khona ibhasi ama report akukhona kathesi athi kulabantu ababili abachonileyo on the spot bese kusithi lapha empilo si receive abalimeleyo abangu 17 okwakhathesi odokotela baphatheke ngokubabona ama patients labo asebe admitiwe okwakhathesi ngabathathu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Elliot Nyoni uthi bayagulelwa kodwa bayazithengela imithi njalo eminye bayithenga ngedola lemelika.
Lapha empilweni amaphilisi siyazithengela kufuna mithi abathi ama-doctors asekustrike imali bafuna iyusa kumbe ama-runs ibond note abasathathi. So kumele i-government ibone iplan ukuthi kumbe ikhiphe i-point note kumbe yenze something better.
Umnumzana Jonas Sigeza othwala abantu uthi ulusizi ngoba iningi labantu abathwalayo baphuma begula esibhedlela bayefela emakhaya.
Mina ngilosizi kakhulu ngendaba yokuthi abantu ebathwalayo manxa kuthiwa ba-discharge-iwe uyabona ukuthi uthwale umuntu ozifileyo just because akulama-doctors. Then lati kade sifuna ukuthi uhulumende elungise izinto yakhe ngendaba yama-doctors because udoctor impilo lo hulumende uyakwazi ukuthi i-situation yethu ayimanga kuhle imali ayikho izinto ziyadura so ukuthi thina siphile kakuhle kuyabe kuzinzimela last week yona le ngake ngathwala umdala wa-discharge lapha esinyathi from impilo so kathesi kuthiwa namhlanje kuthiwa bavela mngcwabo ngendaba yokuthi vele kubuhlungu because into yakhona iyaphongukuyenzwa labantu abangazi umsebenzi wona ama-doctors ehlezi ezindaweni zayo instead yokuthi bephiwe izimali zabo la because i-situation manqaku ikuthi iyabe inje ekhaya ziyabe zizibhedlela.
Isimo ezibhedlela simi kubi abantu abagulayo iningi labo liswele ukuhlolwa ngodokotela kuthi labo abakhona bandelwa ngumsebenzi okulakho ukuphazamisa isiphatho sezigulane. Odokotela baqhubekela phambili bekhalele umsebenzi bethi uhulumende kalungisise izikhalazo zabo andubana babuyele emsebenzini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Akubizwa ozwayo edolobheni leDallas esigabeni seTexas khonapha eMelika lapho okulomcimbi wamakholwa esiKristu wokubonga uSomandla ngabenzele khona ngomnyaka esesugqiba namhlanje bezicelela izibusiso ngomnyaka esesungula kusasa uka-2019. Omunye wabaqoqela umbuthano obizwa ngokuthi iDallas Crossover Gala umfundisi Thabani Dube weHarvest International Church uchasisa ngawo kungxoxo lo. Pastor Jeremiah weStudio 7.
Namhla silomcindo owe-crossover 2019 uyabe ukhona apha eGarland Harvest International Church siyabe silabaningi ababe bekhuluma silo senior pastor wethu Pastor Sundire uzabe chumayela silabo futhi u-Reverend Chivaviro owahlabela i-Ebenezer abaningi liyamazi ukhona apha uyabe chumayela njalo uyabe hlabela silo Lloyd Tevezai usuke eCanada uyabe lathi futhi ntambama uzabe hlabela sile Harvest International Church Praise and Worship Team abaningi bayayazi ngapha eDallas izabichumayela njalo.
Injongo yokwenza lo mcimbi.
Injongo yokwenza lo mcimbi ngokuthi sizama ukuthi sibuthane njengamaZimbabweans sibanengi kakhulu ngapha eDallas. Sibonga uNkulunkulu ngokusigcina kwakwenzayo ku-2018 njalo sibe lokwazana labanye abangazani ngoba kulabantu ngapha abaningi eDallas. Abanye abazana, abanye bayazana kodwa uma sibuthanisa abantu ngendawo enje sake sibona sithi kuyanceda abantu bayabonana.
Livele liyakwenza lokhu njengamaZimbabweans lingapha ngasemelini?
Sure, siyenza umcindo lo every year. Sizama ukuthi siyenze something hlakaphethu one city crossover na as Harvester National Church. Siyazama ukuthi sibuthanise abantu ama-church amaningi ngapha mhlakaphethu one. Every year siyazama ukuthi senze umcimbi lo and it's been successful so far for all the past years.
Ngizwa usithi linxuse njalo abavela eZimbabwe abafundisi kanye labaculi.
Yebo mam, silo mfundisi Reverend Chivaviro tuke eZimbabwe. I think he's based in South Africa now. Silo Bishop Chakara laye based in South Africa.
Liyabe luchumayela ngaluphi ulimi?
Siyazama ukuthi sichumayele ngesikhiwa njalo ngesishona kwasila abantu abaningi nabeZimbabwe. So lizabona ukuthi umuntu njengo Reverend Chivaviro ukhululekile uma echumayela ngesishona, then silabanye labo bazazi bachumayela ngesilungu. So sizabe sihlanganisa even ingoma ezizabe sihlatshelwa khonapho, sizabe sihlanganisa isikhiwa lesishona.
Leli lisiko elilithatha ngaphi?
Singathi thina uma wakhayela kuBhayibheli into sibili eqakathekileyo ukuthi abantu abathandazayo bethole isikhathi sokuhlangana bebe ndawonye ngoba uNkulunkulu esimthandazayo uNkulunkulu oyedwa. So there is nothing that can stop us ukuthi sihlangane njengabantu even though we are from different denominations, different churches. Uma sikhangela mhla ka 31 injongo ngeyokubonga uNkulunkulu ukuthi wasigcina sonke umnyaka ka 2018 njalo lo ukhangelela umnyaka ka 2019. So sinxusa abantu bonke ukuthi bebuye. Injongo yethu yona leyo ukuthi sibe ndawonye sibonge uNkulunkulu ngoba at times it looks like denominationalism get into our way whereby siyakhangela abantu sithi laba ngabe Methodist, laba ngabe ngapi, laba ngabe, and sikhohle ukuthi into enkulu eqakathekileyo ngeyokuthi sithandaza uNkulunkulu oyedwa. So yikho saka siyenza into njengaleyo ukuthi silangane sisendaweni.
Wenziwa ngaphi, isikhathi bani, njalo kungenwa ngemali kumbe akungenwa ngemali?
Kungenwa ngemali. Umuntu wonke uyanxuswa ukuthi ebuye namhla mhla ka 31 siyaqala ngo 8:00 PM Central Time. Siyabe sise Garland, Texas. Think we've been circulating ama flyers lama videos ku social media, but uma ukhona ongafuna ukwazi more details bayakwazi ukusibamba ku phone number 469-648-9797.
Lo ngumfundisi Thabani Dube owe Harvest International Church yase Dallas khonapha eMelika. Ngesizwe abalaleli be Studio 7.
Sisela abantu baka ward 3 wange west ekachechete ama villages wonke ekachechete village ivulindlela village ivukuzenzele village impumelelo village imvuthu village elidlovu village wonke wafisela inhlala impilo ayenhle nomhlala kahle izintuthuko eziqhubekayo sihamba siyaphambili. Sihamba njengabantu sibambene sisebenza ndawonye singumuntu wakachechete senza yonke into esiyenzayo sinokuthula. Ngiyabonga.
Yelo ke umlaleli weStudio 7 silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.